lapha eRussia, the Committee of Foreign Affairs and the International Trade yePhalamende eZimbabwe sithelekezela umqinisalo wePhalamende weZimbabwe uLubabulo Mdenda. Okukhona ukuthi size lapha eRussia si-invitewa iRussia ilisted yet Duma, and okukhona ukuthi silama programs amaningi ayehlukeneyo esiwenzayo.
Lingathi linxuselweni khona ngapho.
Okusemqokayo esinxuselweyo ukuthi yikuqinisa nje ubudlelwano obukhona phakathi kweZimbabwe leRussia ezigabeni zebusiness, ezigabeni zokuvakashelana, kumasekthaza nje wonke awe-economy akhona. Siyananzelela ukuthi ngapha lakho bayenza ile-mining enhle, lathi ngasile mining kulezi ndaba zabo-tourism, kulezi ndaba ze-agriculture lapha ba-manufacture i-fertilizer ene. Kanti-ke nje okunye okusemqoka ukuthi sike saba lethuba sivakatshela i-museum yabo okutshengisa khona i-heritage yabo, ukuthi vele basuke ngaphi, okuchaza obala ukuthi bangobani, bangaphi, bakhangeleleni. Okuhle nge-museum yabo esikubonileyo ukuthi ilimbali yabo igcinakele, isegcekeni, kulumuntu wonke ongumrashiyeni ulelungelo lokuthi ayibone, abekwazi le zinto zabo ezitholakala ngemgodini ezifana nalabogolide, bo-diamond, la wonke nje amanye amatshe kugciniwe nge-museum yabo. Kuyabonwa ngumuntu wonke ukuthi hayi, ilinotho yethu njengelizwe laseRussia yikho lokho esisakho. Kuyingqobe ikakhulu kithi eZimbabwe lathi ukuthi sivuselele into ezinjalo, sibe le-museum eziza showcase izinto zonke ezitholakalayo eZimbabwe, kungabi yimfihlo, kube into e-obala ngemuntu nonke nje. Kodwa lokho sikhubeka ngohambo lwethu sisenza ama-program awehlukeneyo sila, kodwa isiqokoqela phezu kwakho wonke ngokuqinisa ubudlelwano beZimbabwe leRussia.
Lifike nini khona lapho eRussia njalo likhangelela ukubuyela nini eZimbabwe?
Sifike lapha ngesonto, sikhangelela ukuthi sibe lapha kuze kufike uLwesihlanu, sibe sesiqala uhambo lokubuyela ekhaya. Sinethemba ukuthi nxa sesizethula iripoti yalokho esikwenzileyo silapha ngeRussia, kuzasincedisa njengelizwe lathi ukuthi sifunde okubilo okuthatha sikwenze. Okunye kunanzelelayo ukuthi amadolobho abo especially ngeMoscow khonapha kuklini, awusoze wabona iphepha, awusoze wabona ini, bangabantu abagcinayo kuhlanzekile inindawo abakizo. Le mthetho yabo imayelana ngokuhlanzeka, iqinile okwamandla ukuthi kakula muntu ongawephula.
Lihambe libangaki khona ngapha?
Silapha nje ama-MP sibane, sesihamba lo chairman ethu Lusham, sithelekezela uli-speak of parliament le-staff nje esilaso esihambisana laso. Kodwa hayi, so far so good, siyafunda okuningi, sizathi lathi sesibuya ekhaya sibonisane ngabo.